Ukuvinjwa kokuthengwa kwenyama ephekiweyo efana lamasochisi lepoloni okuvela eSouth Africa kungaphazamisa na umnotho welizwe leZimbabwe. ELeSouth Africa kunye leZimbabwe aphansi kwezivumelwano zokuthengiselana kumanyano weSADC aweSADC Free Trade Area. Ukumiswa kokuthenga inyama lokhu sekuthiye osomabhizimusi abaningi abathengisa inyama leyi sebethenga elizweni leZimbabwe lapho ebikwa ilentengo ephezulu kakhulu kulaleyo eSouth Africa. Umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga emazweni zithengisa elizweni e-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru uthi ayisatholakali linyama ezitolo zeSouth Africa kulandela isinqumo sikahulumende.
Sitshelile amalunga ethu thina ukuthi zingathengi izinto lezi ezifana nabo sausages, ama-rations, lokhunye okulistile ezingavunyelwe ezicabangelwayo ukuthi zingayenza ukuthi umkhuhlane lo ubambe abantu. So iqiniso umkhuhlane lo ukhona plus abantu bashiya plus isupply yakhona vele ayisekho vele.
ELeZimbabwe libe ngelinye lamazwe angomakhelwane beSouth Africa agoqela iMalawi leMozambique asemise ukuthengwa kwenyama yakweleSouth Africa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane weListeria. Ingcwethe ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi mpela umnotho weZimbabwe uzaphazamiseka kancane kulandela ukumiswa kokuthengwa kwenyama.
Ya umnotho vele nxa uqonda le mpahla ezithengiswa ngaphandle ezithengiselwa ngaphandle kwelizwe lezi mpahla ezingena ngaphandle kwelizwe vele kuyaphambanisa ngoba abantu ama-business persons bana baye bevele beqondane lokwenza imali lama-commodities akhona. So ngibona ngathi ye kuqakathekile ukuthi ma kungaba lo mkhuhlane kubhanwe kodwa ye kuyaphambanisa.
Umkhuhlane weListeria lo waqala nyakenye kwesinye isikolo seSoweto kodwa kwathatha inyanga ezimbalwa ukuthi kwazakale imbangela yawo lokuthi uqhamuke ngaphi.